Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 uNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ukhulume lokhu lamhlanje embuthanweni wokukhumbula waye ngumkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera.
Namapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade ngimangaza ukuthi singaba kwenze njani.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party.
Esizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngabe bemendaweni ezijetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi zidakamizwa bayezokwesasa benze ama-competition ezamacansini.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Zonke lezindaba kanye lokunye sizalithulela khona khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Inkulungwane zabantu zibuthene eBuhera ekhaya lomuyi owayengumkhokheli webandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka odluleyo zimkhumbula. Osekhokhela ibandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa esethula amazwi akhe uthe umkhokheli webandla uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Kesizwe amazwi akhe.
Dalo kuphakathi pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo zimwe zese zvavari kuita nevamwava kutamba pada. Go away forward. Dialogue is the only answer. Patakati munangagwa ukaramba une musikanzwa wokusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro romutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava momo tisinayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takasara gaka ku constitutional court. Munozvizwa. Akangomuka agadzwa. Zvinozikanwa izvo. Akagadzwa neConcord kwete nemi. Chizamba machisa. Gukula. Saka isakati dambudziko indora tafana kudila naro. Kudila naro kuti zvite sei. Kuti muno achangira tichikurangarirai nhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nemareforms. Ndozvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera vakaita. Apo hatidududzwa chibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe kwaita humwe.
Lo lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awethule lamhlanje eBuhera ngesikhathi sesikhumbuzo sikamuyi owayekhokhela ibandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhenya kenye.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okwenzakalayo.
Yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona kanti njalo sabona abantwana kuvike zedlulileyo abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva bengena ama-night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalema ngaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu ngasoze mina ke ngoqambe lawo mabhawa okwabonakala khona abantwana abantu kabakho happy abantu kabajabulanga kanti njalo emalokishini into esikhomoni sesisijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngabe le mindaweni ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithatha izidakamizwa bayezokwecasi bayenze ama-competition ezamacansini okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo bangathatha imikhuhlane bathelelana imikhuhlane lento eziningi ezinjalo kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali abantwana bathola izimali kodwa bengeke lwa responsibility so abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzela khona amavuzu party izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho ngoba kuyabulala imorality kuziphatha kwabantu kuphinde njalo kuyamemethekisa le mkhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imisebenzi le engalunganga iqhubekele phambili abafana labamakhombi lokunye okunjalo izaphathisana
kakhulu futhi sikhangele ukuthi lezakhamizi naye wonke umuntu ancedise ale lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana nomuntu oqhubela umuntu ichef othengisela umuntu ichef yokuthi azivulale. So leyo muntu kumele abotshwe sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona abantu abaresponsible kusociety bazancedisana lamapholisa sikhangele ukuthi kube le mphumela ezancedisa ikakhulu yona leyiziti impela zikiyona leyo kukuthi kuvamile ukuthi kunje senjengoba kuwumgqibelo wokubila izikolo zivulwa kuphela abantwana sebedakiwe sezinto ezinjalo. So ke sikhangele ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisi ukuphathisa ncedisene lamapholisa ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona angeke sivume ukuthi ibulawayo aphendukiswe edoma legomora.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala eIndia edolobheni leMumbai. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ilizwe leIndia lilizwe elinjani nxa ukhangele abantu bakhona, ngabantu abayamukela abantu abavela kwamanye amazwe na?
Hayi, abantu bakhona cha abayamukeli abantu, especially abantu abamnyama. Mhlawumbe they might accept white people in other races, but abantu abamnyama cha abamukeli nje kahle. Especially ubona nje ma usestimeleni or in public transport, ma ikuthi especially estimeleni kune 2-seater ne 3-seater, ungahlala ku 3-seater wena ungumuntu omnyama oqalileyo ukuhlala, akula muntu ozohlala phansi kwakho. So abantu abamnyama vele hayi, noma by mistake nje umphinde umuntu olindiya so uyazibamba on the arm ukuthi abone ukuthi mhlawumbe akusalelanga penda yini eminyama la hayi abamukeli abantu
kanti pho njengoba bekhona abanye ama-India abamsundu njengathi babaphatha njani bona labo ba
kakhulu bayathola kulabantu abamnyama abangama-Indians abalenwele ezinjengezethu and masikhangela i-history thola ukuthi abantu laba baphuma e-Africa kahle kahle but basically singathi bangama-Indian cause kudala befikela e-India so many years I think it's hundreds years but they are still being maltreated they are so isolated kunzima ukuthi umuntu omnyama olindiya athole umsebenzi ongcono
ukudla ke kunjani ukudla kwakhona sizwa abanye besithi kugcwele ibilebile liqiniso yini
khona ukudla kwabo kugcwele ibilebile kodwa thina esingalijwayelanga sinama-choice ukuthi silidlele lo bilebile or singalidli ngoba ukudla okutholakala la e-India kuyatholakala njalo e-Africa so kukithi ukuthi sidlele lo bilebile noma cha kahle kahle inkinga kuyabe kungama-spices achiyetshiyeneyo agcina esesilimaza esisini thina esingajwayelanga ukudla ama-spice
impilo yakhona injani bakhona abahamba endaweni ezinjengama-night club kunathwa kubhenywa kukhona yini okunjalo
yebo kukhona noma ngingakaze ngiku-experience kodwa kukhona especially abantu abamnyama abahlala elizweni lase-India banokuthi banawabo ama-night club babhema into zabo for instance like abantu abe-Africa angazi ukuthi bathola njani ukuthi babheme izidakamizwa ezibuya e-Africa and kunama-night club futhi amaNdiya angavumeli abantu abamnyama kodwa kuyatholakala ukuthi amanye ayavumela abantu abamnyama kodwa hayi wonke kuyabhenywa kuyanathwa kakhulu kuyalinyazwana ya kuyabulawana kakhulu ngezinye izikhathi uthola kuthiwa kulo muntu omnyama otholakele enjanjini and mave efile ma sebesenza i-postmortem bathola ukuthi egazini lakhe ubegcwele izidakamizwa ezijiyetshiyeneyo
manje abansundu bona baningi yini kumbe vele ngenxa yophatho olukhona basuka bebe balutshwane
cha ubona baningi kakhulu baningi ngoba kulamanye amazwe anama-committee for instance city especially ama-Nigerians balama-representatives abo from the embassy bayenza ama-committee okuthi ma kunempatho enjani-njani they report to their committees at a higher level then those committees they actually go to the police and attend to the cases ababe reporte wona if it was something unfairly done then sekulungisiswa kodwa ma ubuya elizweni elingela ama-committees anjalo kuba nzima kakhulu ngoba uyabe ungela muntu ozokurepresenta in such crisis
hayi kuyezwakala siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe sikufisela impilo enhle khona ngapho kwele India
hayi ngiyabonga lamba bakanti
hayi sibongile Loge ngunkosazana nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala kwele India besixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba eseMumbai khona le eIndia njengoba sike salethulela udaba lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obesebuhera lamhlanje bekhumbula ke umnumzana Morgan Tsvangirai sibe lethuba lokuxoxa lesinye isiphathamandla sebandla le-MDC ke sizwe ingxoxo esibela
esikhonale kumeleka ngisababa uTsvangirai kuhambe kuhle kakhulu sike kuseni abanye balele khona abantu babuye ngobuningi beze kukhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai
umsebenzi ube muhle kakhulu abantu kade bebaningi i-leadership ye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulisa kakhulu kanye lefemili esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi la mapolisa ebekhona kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade kumangaza ukuthi ngaba kwenzenjani ngoba kuyingokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula ichawe sibone la mapolisa akho aseZimbabwe siba khona kodwa kube kuhle kakhulu sebenzi ube muhle ukhulumile ubaba uMsebenzi Chamisa ongumkhokheli we-MDC upresident wabantu ukhulume kahle sikile yena kwakhuluma lezifika ekade zikhona abavakashi kade bekhona lo mngani wakhe obekhona waseZambia layo ukhulume kuhle kakhulu ebebe bonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo engakusho ukuthi ubaba uthangirayo ube yindoda xa usizwa abantu sebekhuluma ugcine uzibuze ukuthi kathi ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo indoda mpela ibiyindoda yabantu
bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu njengoba sasizwe imuli yakoTsvangirai sithi abantu bengagqoki impahla zebandla
ngithe nxa ngifika okwimazi lesi sithi esigqokile impahla zebandla ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyired abantu begqokile okwimazi leyo ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula okuyimazileyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomi okubonisa ukuthi bona abantu azanga bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki ngoba umsebenzi obengumsebenzi wechawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu so kade begqokile kakhulu kukuhle kakhulu
bebekhona yini abebandla leZANU-PF
abebandla leZANU-PF kade bengekho sibe sicabangela ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapolisa lama-CIO kodwa zanga besike but engikunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima ngoba abantu kade bejanile ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi uyakhuluma wathi hayi asilolanga le-rally namhlanje sizekhumbula iqhawe lamaqhawe wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho enela kanye bawakhuluma so kade bengekho embona ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi nabangabi khona ngoba abantu bazondile kakhulu ngekhonomi ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle
sizwa kuthiwa umama kaTsvangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa liqiniso yini
akuhlelana iqiniso ngoba mina lami ngomunye kade ngisele kustage yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa wamhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami seceleni ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshintshela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasifika emathuneni sime emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTsvangirai lapha upresident ofike wahlala la efuthi wazohlala lefemili sahlala khona basaba ngabantu abadlayo sisida akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulumela kakhulu mina ngizibonele ngamehlwane bedumelene emnganga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni
alo ke ngumnumzana Solani Moyo uyazakala ngegama lokuthi nje emnyama umgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxa laye ecingweni esebuhera
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe lamlela
mshweshwe
lamlela nampala fubeni
Izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo ngesikhathi zibhekane lendlala. Kukanti kolunye udaba luphathelane lezemaphandleni, inkomo sezicuba ngoba amadlelo esechabalala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo, njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko ama-uniform selithiye iningi labazali litshaywa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni e-Bedbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa, iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isikolo zethu sifuna imali esandleni lapho isikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele ubuzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi, asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni. Manje vele kasilayo nemali leya, ngiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni. Kuthiwe obuye engelayo uyaxotshwa. Manje hayi, asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha lendlala vele azange sike sivuthise ngitsho. Vele kasitholanga ngitsholo nijodo kasila.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala uform 4 lonyaka ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye nengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima unye umangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa eGwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo le, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amanzi awasekho. Lo nyaka vela sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku la akhwelile, ibhuku elilodwa lapha ekhaya silithenga nge-$2 32 pages, i-ballpoint ibizidola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakamuzi emawane uthi sebehlalele evalweni besesabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekuthe basusa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azila manzi, azila kudla. Sizothi lo nyaka vele imbulikazane ukuthi kufike nje ugasi ziphila, hhayi sabe sesihlinza ngoba eyi le mapulazini khona lapho kumele ziyekudla khona, eyi amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khonale sithembe khona kubo-cold storage khona ngayo. Sebevala amanzi, umuntu uyazi ukuthi le nkomo khonale kumele siyafika nje umhlaka kusafikiwa nale i-weekend lale. Kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hhayi hayi kuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbi ovela kurhulumente lonyaka. Osekuthe iningi lihlaselwe indlala embi.
Kuzima la ngapha ekhaya indlala la ihlasele, abantu bayalamba, akula bayolokhu. Uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari, kuzekela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla. Kuthiwa amabizo yamayalahleka, bhalisani kutsha, asazi komeke kumbe bazabeyathola yini. Esingasakwazi ukuthi kuyini okuthatha indawo, ukuthi sonke lezifuyo zethu hhayi siyafa.
Omnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu lendelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Yona besiyibonayo kufanele abantu bayikhulise indlela, bahambe bayekhuluma khona le ndleleni. Siyayibona imimoya yonke lezulu elinganyeli. Izulu leli ayifiki ukuthi lalikho, likhona kodwa kungakhulula le ndlela elibatshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze lwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi la afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, nezinyoka ezisegangeni azifana zincitshwe ngendaba yethu. Indlela elifanele iyekhulunyiswa badala bami, ayisingazake siliswele loba kungathiwa i-climate change leyo, kasingazake siliswele izulu lokuphila kulonele iZimbabwe le.
Ingcwethi kwezenkomo ugatsha lukahulumende olwe-Livestock Production and Development ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye, bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngeke senele inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezibula umhlubulo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Nube.
Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Sihlaziya udaba lokuthi ibandla leli selinqume ukuthi esinye isikhundla somsekeli ngamkhokheli walo kube ngowesifazana, i-female vice president.
Sijaza ke sivotile omnye umama 300%. So ngezizathu zokezi zokuthi nxa kuwukuthi omama bafakwa bodwa yini kufike ngoba kuzaphuma umama oyi-1 khonapho. Vele konke obaba ngikhulumi ngabo ngoba bayibababo ugali kungayivu ungavoti. Bangayenga abantu bethi hayi sizavota laphana kodwa nxa iphawu isikhona vele abakwenza. So yibo ama-conflict number 1 kusokubuya kwabanye umama.
Khona ukuthi abesifazana begcinelwe lezi zikhundla kuthiwe lesi esokusekela ngesikamama kumbe eParliament ukuthi kuthiwe le ikota ngiyabo mama, linyathelo elihle yini kumbe kuyabe kutshengisa ukuthi abesifazana banyeke bazithola lezi zikhundla ngokuthandwa ngabantu?
Into ekhona ukuthi angiyaboni ukuthi lathi kwesinye isikhathi singomama vele asithandani. So ngafica ukuthi xa sokuvotwa khonaphana omama abaningi abamvoteli umuntu ongumama azaye votela ngobobaba.
Khona ukuthi abesifazana labo abavotelani akusukeli phansi khonapho nxa bekhuliswa ngabobaba ukuthi bafundise ukuthi ubaba nguye ongakhokhela ukuthi abazenzisi
obaba babakwenza bekwenzisa ukuthi sokuyukuthi omama vele sokule bhokisi labo voti kodwa nje sekuyukuthi kuhlangele umama labobaba kukalutshwana. Kuzame kuqala ukuthi sikile bonke bathi bonke bathi ci emuntwini ongumama kulo muntu ongubaba ukhona.
Bona kufika isikhathi sokuthi owesifazana lo wesilisa bencintisane bonke nje kulalelwa ingqondo yabo, hayi ukuthi lo ngowesifazana mbe ngowesilisa.
Kungenzakala xa kuyukuthi sikile liphithuba lokuthi likhankase ngendlela eqondileyo kuyenzakala kodwa uyakwazi ukuthi vele kuyaye ngesikhathi esinje. Lo nalowo yabe vele ngedisa lakhe eyalifunayo. So ukuthi usungatshintsha ngoba umuntu ukuthi owuvotele umama sithi nxa amavoti ehlangene kusuka kube nzima. Ngibone ngathi kube kuhle kakhulu ukuthi omama zifake kodwa ngoba wonke umuntu uzabe econcentrate ekudingeni umama abe sengingena lapha lapho kuyabe kuyileni khona.
Sesikhangela lona ibandla lakho le-MDC ungathi liyananza kakhulu amalungelo abesifazana njalo kulamathuba yini ukuthi labo bephathe izikhundla eziqakathekileyo?
Kakhulu kuyakunanza lokhu ngoba kunje omama abangaki baningi omama bakho abancintisayo abafuna ukungena. Ibandla liyakusekela lokho i-50-50 ayikhona lekota i-50-50. Kodwa njengokhona ukuthi kuyabe kulezinto ezihluphayo ezenza ukuthi omama bangacele zingasaphumanga. Uma umama angangena sithi angene kwi-Secretary General Mbudetiti angene lomuntu ongubaba uzafica ukuthi obaba futhi bayebale balazi iy'ndlela zokwenza ukuthi bavotele kulathi abangumama ngoba kwesinye isikhathi niyabe ungalayo le mali yokuthi ikhampeni yasihambe ngendlela eqondileyo ucine ubaba lwami kusele sekwenzeni.
Kuhulumende lakwamanye amabandla ungathi lakho omama bakhanya bayazithola izikhundla?
Ngiyakhanyela sibili bayazithola. Nale into yekota umama yanceda kakhulu ngoba vele babe bengalayo indlela yokuthi omama bangabasekeli.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga Sithandekile. Igama ngu-Chris Gande, lilala.